amanzi awekho siyakhala silapha sikhona amanzi wathola kanye ngeviki kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi isquare 5 kiloliters ngibenefiting pose yamadrama amabili ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganeni wama-stakeholders kodwa hhayi bengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi awukabi khona abakakufaki ukuthi kube khona bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenza kungaba le nto enjalo engenzakala yini kodwa nto vele liyakwazi ukuthi i-council yangithi ngizase bekhuluma into ezinjalo bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kuthi ukuthi yinto bafuna uku-implimenta into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi lanxa ingabi khona i-five kiloliters yakhona le amanzi angikhona vele awakho abanye abatholi
ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani
njengezakhamizi lade hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate ilanga leli sindawonye sisonke kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kulalutho sesiselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo ilanga leliqakathekileyo ilanga lokunanza amanzi aqakathekileyo amanzi okunaa amanzi okugeza amanzi into yonke kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo amanzi afordable ebantwini ukuthi bathole ngesikhathi lapho bamele bathole.